Ola mngela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amakansila ebandla leMDC renewal kwaBulawayo athi azazama njalo esikhathini esizayo ukususa umeya waleli dolobho. Ukansela Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansile akhethe amalunga amatsha.
Odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende akhalale umsebenzi athi asebizwa zinhlanganiso ezakwamanye amazwe ukuthi azosebenzela okubangela ukuthi kusale kungela abadokotela abeneleyo elizweni.
Ibandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai lithi kalisoze lamukele uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olenational budget yomnyaka ozayo njengoba uhulumende engakhulumisananga lozulu ngalolu daba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakansila ebandla leMDC renewal kwaBulawayo athi azazama njalo esikhathini esizayo ukususa umeya waleli dolobho uMnumzana Martin Moyo lomsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda kanye lokuguqula amakomiti amakansili akhethe amalunga amatsha. Amakansila la enze imizamo efanayo ngeviki edluleyo kodwa anqotshwa ngevoti eyodwa. Umthetho uthi abagcina isihlalo bamakomiti amakhansili kumele aguqulwe mnyaka ngomnyaka kodwa lokhu kwagcina ukwenzakala kobulawayo ngomnyaka ka-2009. Ibandla leMDC renewal lilamakhansila alitshumi lane 14 kobulawayo njalo aweMDCT alitshumi lanhlanu 15. Sixhume ukhansila kaWard 28 olilunga leMDC renewal uMnumzana Colette Ndlovu.
Ebesikukhangelele thina ukuthi umuntu ongukhansila kufanele azi ama-departments wonke ngaye sekhansilini. So njengobana umthetho we-Urban Councils Act usivumela ukuthi khona ngomnyaka kufuze siriviewe umsebenzi wenziwe ngama-committees. Njalo si-reappointe abanye, which means umthetho uklie ukuthi khona kufanele ngomva komnyaka sitshintshe ama-committees.
Njengoba linqotshiwe lidliwe yivoti, sokuyikuphela kwale mizamo?
Ye, ukunqotshwa njengoba sinqotshiwe kutho ukuthi engxenye lakho ukubona kwabanye bayaphuza ukubona, but thina bese kukhangelele nje ukuthi ama-committees kufanele atshintshwe.
Umeya lo msekeli wakhe labo belizama ukuthi basuswe ezihlalweni zabo, lingasipha izizathu?
Ye, ebe sikukhangelele thina singama-councillors sonke nini. So singama-councillors besikhangelele ukuthi khona lalo usuke ewadini yakhe akula muntu owabuya ekhansilini elesikhundla. So besikhangelele ukuthi wonke muntu atshintshwe because lawo nxa siwakhangele siwabala njengokuthi ngama-committees. Kutho ukuthi thina nxa sihlala singama-councillors siyabe sivumelana nje ukuthi khona asenzeni so. So inamba yabantu abaningi bithi kasitshintsheni kodwa ngendaba zokuthi abanye abantu basuka bakuthathe political, thina besicabanga ukuthi nxa sivumelana yindlela esizenza ngayo njengokuvumelana kwethu ukuthi asitshintsheni ngoba iningi labantu bebesithi kasitshintsheni. Kodwa-ke okusuke kwaba nzima yikuthi bekukhanya kulamanye ama-supporters amaningi awe-other party. So kwakhanya abantu sebesesaba ukuthi batshengisele ukuthi isifiso sabo ngesokutshintsha ama-committee.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukhansila kaWard 28 kobulawayo. Umeya wedolobho uMnumzana Martin Moyo uthe obengeke akhulume phezu kwalolu daba ngoba ebesiya emfeni. Umsekeli wakhe uMnumzana Gift Banda yena obengabambeki ecingweni.